nxa ususenza i-proclamation, uyabe ususithi i-voters roll isikhona siphelele ilungile. Njengoba lamhlanje proclaime i-election, kumele ukuthi ngingahamba ku-ZEC lamhlanje ngithi ngifuna i-voters roll. Banginike ukwenzela ukuthi sengiphelele voters roll ngingene kumbe ngifuna ukuba ngukansela kuward yami kumbe ngifuna ukuba ngu-MP ku-constituency kumbe ngifuna ukuba ngu-president ngihambe province by province ngile voters roll ngisithi abantu banginominate ngibacinga ukuthi bakhona ku-voters roll yini. Manje nxa i-voters roll ingakabi khona kodwa amalanga lawa ngu-14 seqalise ukubalwa, namhlanje u-day 1 uphelile kodwa i-voters roll kayikho. Izolo lokhu besiyidinga i-voters roll ku-ZEC njenge-MDC Alliance besala ukusinika besithi kayikho, kodwa suqala amalanga 1 up to 14 i-voters roll ingekho singela access kuyo ukuthi siyikhangele ukwenzela ukuthi laba abafuna ukunominate badinge abantu abakhona ku-voters roll. Kakumelanga kube njalo, kumele kuqale kube le-voters roll accessible efinyelelwa ngumuntu wonke ungakayenzi i-proclamation.
Umthetho oyephuliweyo lapha ngumthetho wezokhetho, i-electoral law.
I-constitution, the electoral law. I-constitution ithi ukhetho kumele lube free and fair. I-constitution ithi every citizen ilelungelo yokuthi ingene ekhethweni to participate freely in election. Nxa ungela voters roll, ngoba i-voters roll yiyo i-campus yokuthi i-direction oyihambayo yile. Kuku-constitution, kuku-electoral act khonokho. Njalo kuyi-common sense